masixwayisa abantu njalo sikhuluma labo ukuthi sibatshele ukuthi njalo kulilungele labo lokuthi behambe beyoregister ukuvota. Abanye sibili bayazitshela ukuthi njalo mina ukuvota hayi angisozi ngenxa yokuthi angikaboni any change. Ngavota ngo-2018 but kathisi nje so njani ngiyasafa. So babe sithi like ukuthi why should I, ngcono phela ngibe ngisendlini or ngibe ngithengisa amatamatisi ami khonapha so that nge-at least lami ngithole njani intinzelela ngiyidlile. Njalo abanye babekhuluma the same thing besithi ah njani nje silesifiso sibili sokuthi sihambe siyoregister kuyabhalisa ukuyavota, but manje inkinga ebakhona ukuthi sisiphila nge-hand to mouth. Ngike ngachiya phela amatamatisi ami eceleni khonapho sithi ngiyaregister ngiyabhalisa ukuvota because intambama kuyawumele ngihle still. Ama-reasons abo yiwo lawo sibili mainly, but abanye nje abanye ba-underage balesifiso sibili bakhona abantu abale-16-17 abaye bekhuluma besitanjani manje lesifiso nje but asikafiki isikhathi sakhona. So yiyo indaba ekhona. Njalo okunye engingakutsho yikuthi abantu abalesifiso njalo abale interest ezintweni zokubhalisa ukuvota ngabantu ababhalisa kudala ukuvota. Abatsha abakabekwazi bayazibuza ukuthi into le iyenziwa njani, and njalo ukuthi sibathole bonke kwesinye isikhathi kuyabanzima ngenxa yokuthi abantu basendaweni esijiyeneyo, and ngaze sifuna ukuthinta bona laba semaphandleni silesifiso lathuko bathinta.
Kuyini ongakuxwayisa abantu?
I-advice engayitsho kuma-youth, sicela nihambe liyobhalisa ukuthi lifuna ukuvota so that makubuya u-2023 lathi kube le-representation eyama-youth ngobuningi. Siyakhala sisithi ma-youth leaders, siyalicela ukuthi come 2023 libe seli-ready lani ukuthi lihambe liyo-contesta oba ngu-member of parliament, ebafuna ukuba ama-ministers lihambe liyo ama-ministers so that ama-voices ama-youth ezwakale. Kumele ngilixwayise lonke nini endabeni yama-delimitation exercises ezayenziwa yi-SAC ukuthi bona babefuna bakwazi ukuthi bangaka abantu asebhalisele ukuvota so that belungise indaba yama-constituencies. If voter registration may be in Lutshwane, it means ukuthi ama constituencies azaba maLutshwane and akukho right khona lokho. So besicela ukuthi ama youth onke ama citizens ongaba ngabhalisa ukuvota behambe beyobhalisa ukuvota so that sikhone lathi ukuvimbezela izinto ezinjengabo corruption ama numbers so that sibe le transparency and accountability.